kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga wonke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzorejista ebarejista uzekingeji ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday, ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukurejista ngolwesibili. Waba-ke ngu-Mr Tuesday ibizo leli lalumatha laba ilibizo elaziwayo ilizwe lonke. So thina sibona ngani khonoku kubulawa lokho? Kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa inhlelo yethu? Ukuze sisuthiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi bona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini ngoba okathi ezivela sisuthisekanga. Thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu ababanjwa vele thina lapha kobulawayo singakahambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjiwe abantu lapha. Kusitsho ukuthi amapholisa belokhu esadingisisa indaba le. So lathi sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone siyikhuluma leyo ndaba.
Njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapholisa awasebenzi kuhle kulolu daba?
Thina njengebandla le-Citizen Coalition for Change asithanda ukuthi sibe hlambaza amapholisa lalapho okungafanelanga khona. Okwakathesi amapholisa ayenza umsebenzi omuhle, siyawatshayela ihlombe. Kodwa esifuna ubakwazi thina yikuthi indaba le lohambelana yini le-politics umbangazwe, njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetshwa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbe bebatshayela ifejafeja njengoba liyazizani ukuthi vele ngiyezigilamkhuba. So sikhayela ukuthi abantu laba nxa bengagwetshwa balakho yini ukuseva amasentensi abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyo umthetho okhona. Ngoba into esikhangeleyo thina njenge-Citizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanela laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke.